Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-3 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
I do hereby declare a national state of disaster. No one and no place will be left without sustenance.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuthi ilizwe liphakathi kwesimo sengozi, state of national disaster, esibangelwa indlala yesomiso okudale ukuthi ethule isicelo soncedo lwemali ngamadola angamabhiliyoni amabili, US $2 billion. Umzukulu wenkosi uLobhengula uthi umbiko wethulwe nguhulumende othi sebeze balithola ingcwaba lenkosi uLobhengula kwele Zambia uyethusa. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuba ilizwe liphakathi kwesimo sengozi, state of national disaster, esibangelwa indlala okudale ukuthi afake isicelo soncedo kunhlanganiso lamanye amazwe ukuthi aphathise ngokudla okungafika imali ngamadola angamabhiliyoni $2 billion. Umnangagwa wethule la mazwi lamhlanje esigodlweni se-State House phambi kwentatheli zindaba. Kubika umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Umnangagwa uthi ilizwe lizadinga ukudla okungafika isisindo esingama metric tons azinkulungwane ezedlula ingxenye yesigidi 680,000, ngoba ilizwe lizavuna amabele ayisisindo esingamathani afika phose isigidi 868,278. Wengeze esithi indlala yalonyaka iyesabeka.
I do hereby declare a national state of disaster.
Sengibika ukuba kuza kuba le national state of disaster ngenxa yendlala ebangelwe isikhudumezi se-El Nino.
Umnangagwa uthe kulabantu abafika izigidi ezimbili lengxenye 2.7 million abazadinga ukudla lonyaka. Ukhubeke sithi akuna muntu oza kufa ngendlala elizweni ngoba uhulumende wakhe ezimisele ukuba wonke umuntu athole okokudla.
No one and no place will be left without sustenance.
Akula muntu loba indawo ezasala ingatholi usizo.
Uthe uhulumende wakhe uzasebenza lamakhampani azimele ukuba uzulu atholise ukudla. Inhlanganiso ezijeneyo bebezikhuthaza ukuba uMnangagwa athathe leli nyathelo ngoba uzulu ubevele selamba kusukela umnyaka odluleyo. Sixoxe inkulu lomnumzana Everson Ndlovu obona ngezehlakalo zendlala lokunye, ofundisa eNational University of Science and Technology othi eleZimbabwe kumele lilungise okubangela indlala elizweni leli minyaka yonke.
Okudingakalayo kathesi njengoba sekudeclare a state of disaster yikuthi sikwazi ukuprotecta ama-livelihoods abantu, siprotecte le-development yongale ekhona ukuthi ingalimali.
Ingcwethi kwezomnotho esebenza eZimbabwe Economic Forum umnumzana Libert Ncube uthi abantu abaningi bayakwamukela kuhle okwethulwe nguMnangagwa. Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions Khomaliso uthi kungaba nzima ukudingelela eZimbabwe imali efika amabhiliyoni amabili amadola 2 billion ekuthengela abalambayo ukudla. Lokho kusekelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho esebenza lenhlanganiso yabakhubazekileyo eye-Disability Center umnumzana Masimba Kuchera othi kulungile ukuba ilizwe lenze lokhu, kodwa isithi eleZimbabwe seliphuzile ukubikela umhlaba wonke ukuthi libhekane lendlala esabekayo.
Umbuzo ongaba khona ukuthi asiphuzanga yini, ngoba ungakhangela uzabona ukuthi iZimbabwe isiyi-third country, iMalawi leZambia sebe declare state of disaster kudala. Bekumele i-state of disaster i-declare well before.
Ugatsha lukahulumende wakwele Melika olwe United States Agency for International Development lwabika ukuba abantu abafika izigidi ezimbili namashumi amabili 20 million bazahlaselwa indlala eningizimu yakwezekwazi le-Afrika lonyaka. Ele-Zambia labangela ukuqala ukwethula isimo se-national disaster ngoNhlolanja. Ele Malawi lalandela kunyanga esanda kwedlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo umanyano weUnited Nations uthi uzimisele ukuncedisa uhulumende weZimbabwe ukudinga imali yokuthengela abalambayo ukudla kulandela isimemezelo sikamongameli Mnangagwa. Umqoqi walumanyano obona ngenhlelo zokuphandela abaswelayo eZimbabwe umnumzana Edward Callon wethule umbiko esithi iUnited Nations iphakathi kokuqoqa ukuthi izaphathisa njani eZimbabwe. Uthi njalo indlala ekhona lonyaka isifake abantu abanenge esimeni esibi esizadinga ukuthi baphathiswe hatshi ngokudla nje kuphela kodwa langezinye inhlelo ezigoqela ezempila kahle lezemfundo. Abantu abanenge kakhulu emaphandleni bathi umangoye uselala eziko njalo badinga usizo ngokuphangisa. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo ukuthi ukuhlelwa kwendlala njengesimo esiphuthumayo kungaphathisa ngayiphi indlela.
Ungahlaba umkhosi usenzela ukuthi labo makhelwane labanye nje odlelana laba abalesifiso sokuthi bakuncedise basondele eduze. So kuyakhulula inhlanganiso ezifana njengabo World Food Program lezinye ezihambelana lomsebenzi wokusiza abantu ngokudla ukuthi zenelise ukuqoqa isikhwama lokuthi zihlezi dinge lapho ezingathola khona umumbu lokunye okungancedisa elizweni. So kuqakathekile ukuthi uhulumende acho ukuthi isimo sethu siminjani. Mhlambe bebesalindele ukuthi i-crop estimates enziwa ngabalimisi ukuthi bangene emaphandleni lapha batsho ukuthi umumo wezilimo unjani, maybe ibingakaphelelisi.
Uhulumende uke wakhipha amanani kumaviki asanda kwedlula wathi yena isivuno esizatholakala lonyaka singafika 800,000 tons kuhlanganisela ukudla kwabantu lokwenkomo. Kodwa sibone umcebisi kahulumende ubabu Eddie Cross esithi lawo manani balawo ukuwaletha phansi abe ku-600,000 ngoba ilizwe lisebunzimene akula kudla. Nxa sikhangela amanani lawa ungathi ilizwe lisengozini enganani.
Ngengakunika umzekelo ukuthi kuliviki ephelileyo iSouth Africa layo iphumile yathi hayi inani ebesiliphe lona a few weeks ago sesicela ukuthi silehlise ngoba sesithe sabhodabhoda emasimini sathola ukuthi umumo uwesi kumbe umubi okwedlula lokho akade ulipho khona. So ngithemba ukuthi inani lelo liqamba i-800 at the time abantu bebecabangela ukuthi maybe izulu lingana lincedise nje izilimi ezinye ukuthi zifike kuvuthweni kakuhle. Kodwa nxa ngithi ngiyakhangela mina ngibona ngani inani liza kwehla vele from your officially 800. So lokho kutsho ukuthi sizabe sisilela phose another 800,000 tons yomumbu. Umbuzo wesibili ubususithi okay umumbu lo ubusuvela ngayo. Esikhathini esiningi siyasithenga thina kakhulu eSouth Africa. iSouth Africa yona ingaba wehla kwesivuno okufika ku-7 million tons from inani abalithole ngomnyaka ophelileyo. Kodwa bazaba ne-surplus nje encinyane kodwa phela sizabe sesilwela sibanengi. iZambia la izadinga umumbu, iMalawi la izadinga umumbu, mhlawumbe leMozambique. Kodwa nxa sithi yakhangela iTanzania hayi bona baChina la abangazange beyibone. So amazwe amaningi eSouthern Africa akhangele lokuthi bakhulumisane leTanzania ukuthi yiwe ngasinceda.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 ekwele Kenya.
America.
Umzukulu wenkosi umzilikazi kaMachobana uthi umbiko wethulwe nguhulumende othi sebeze balithola ingcwaba lenkosi uLobhengula kweZambia uyethusa. Umnomzana Leo Zulukandaba Khumalo odabuka emzini wenkosi umzilikazi uthi iqula elayadinga ingcwaba likaLobhengula kweZambia esigabeni senduna uMpezeni kabazange bebabuze ngalokhu. Njalo uthi inqwala ukuzwa umuntu ekhuluma ngalapho okwafihlwa khona inkosi yesizwe sikaMthwakazi eyanyamalala kulandela impi enkulu labamhlophe ePupu esigabeni seLupane. Uhulumende wanikeza umnumzana Phathisa Nyathi olonda imbali yamaNdebele iziphathamandla zikahulumende kunye lehlekana lokuthiwa ngabakokhumalo ukuba bayedingisisa ngengcwaba lenkosi uLobhengula esigabeni esiphansi kukaMpezeni kweZambia. Isimanga ukuthi uNyathi uke waloba ugwalo esithi wake wafika kweZambia lapho kwafihlwa khona inkosi uLobhengula, kodwa okwakathesi sokukhulunywa njengathi khona libonakala lelingcwaba. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa loKhumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kwakhona bebekwazi ukuthi kwakuhamba kwathini, kodwa bathandanga ukuthi umhlaba uwazi ukuthi kwenzakaleni ukuthi kuhambe njani. Mina njengokukhuluma lami la, ukhona kulawa amakhosikazi ayihambile ehambe la inkosi, ukhona obona engambona ngamehlo la ugogo yeyintombi yakomthiya lomati. Omunye wayethethwe ngumagwegwe, omunye ethethwe ngubabamkhulu ozala oyena intombi yakomthiya lomati yezala ubaba. Wayefika-ke wayekhona-ke ngambona ngalamehlo wami ugogo lo. Wawusithi angafika angafika sixoxele izindanganyenzane kwathi axoxa. Bewusithi umuntu wakithi agogo angithi umyakethi kagogo angithi ukuthiwa wena uyakwazi lakwathi uthi inkosi uLobhengula wayangabi halilelo uthini umbuzane sisexoxo somthe esezondile engafuni ukuthi leyo indaba iphathwe. Thina-ke esingaphakathi ngakhona leyo ndlela leyo sikwazi ukuthi inkosi yanyamalala akubuzwa ukuthi yahamba yathini yathini. Khona-ke engakubuyela nje ngasona isikhathi sakhaleni sanamhlanje yikuthi ukwenza khonalokhu yikuthi ithambo lenkosi akufuneki ukuthi lima libonakale ukuthina khonapho kuzilwa ukuthi ungavele ukuthi libonakale selizathatha liyosetshenziswa. Yikho-ke xa ukuthi inkosi inyamalele kwakuyisindlela yithi yokuthi kungadingwa ukuthi inkosi ifihliwe njani, ifihliwe ikhona iyaphile engaphi njani. Bese sevumbulula sengokwakhe akahamba ayevumbulula angayawabona-ke la mathambo sazi ukuthi uzawenze njani. Thina sazi ukuthi mina andiwawulule okhuluma laye khonapha uLobhengula yeni ngobabamkhulu unewabo kaNyanda. UNyanda yilasti bhoni yenkosi uMzilikazi. Lanti-ke yilasti bhoni ngakithi sengenyaka i-over 80 ngilapho. Injalo ukuthi kunjalo nje ngisho langeyintanga ngekhaya wawungezwa umuntu edakonedakwe njani ekhuluma ngokuthi inkosi kwathiwa wakuzila. Kithi kwakuthiwa ngathi into iyazila ne awusezileli phambili awusabuzi nodingayo kathini angalibona lelo tambo kwathi thini. Njalo inhloso yakhona ukuthi udinga ukuthi abe sesenzani angabona labonele khona inkosi abe sesenzani ngalokho kunezilo abadala bakuzilisa into nakethi into iziyazila kwakungasho ukuthi awusabuzizela ukuthi kanti baba uthi kuzilani kokuthi kuzilani mama uthi kuzilani into enjala zethu kuyazila usuzwabisiphila zethu suvala umlomo.
Singathi-ke le yinqwala inkalakade, inqwala enzima le Khumalo.
Ye, kakhulu. Ungalitheni ithambo leli uzulenza? Ungalithini? Polizilibonelani, uzusenzani ngalo?
Lizathini manje
khona? Khona kanti yoba badala kade into sinyamalele. Besazi ukuthi amakhiwa ayevele ngendlela yabona abadala babevele besithi amakhiwa kunokuthi kuzekwenzakala inkosi namalayithi izinje. Kosenzakala kofunekayo khona ukuthi abantu bangazi akelungu bangazikazi ngoba bangazikazi bazahamba bayejonja leyo thambo bezenza abakwenzayo okulizilo ezintwini
ye kodwa lina balibuza yini ukuthi kumele liye kudinga khona ukhumba zihambele nje
hhayi abazange bafikela kutsho.
Lo-ke ngumnumzana Leo Zulukandaba Khumalo odabuka endlini yenkosi umzilikazi kaMachobane ubeqoqa icingweni leStudio 7 esembonqane duze lakobulawayo. Kusenjalo lolu daba lwamukelwe ngemibono ehlukeneyo abanye besola uhulumende onguye owaqoqa uhambo lweZambia kodwa abanye njalo besithi linyathelo elingcono ukwenzela ukuthi kwaziwe okwenzakalayo kulokuthi kube kuthiwa inkosi yanyamalala nje kuphela. Asizweni imbono yengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda njalo oyisikhulumeli somunye obikwa eyinkosi yamaNdebele umnumzana Rafael Khumalo. USibanda ukhulume ezimele.
Linyathelo elihle kakhulu elokuthi khona abantu bathole engayithi closure phecelezi ngodaba lwenkosi kulobe ngulale eyanyamalalayo ukuthi khona kati kuyini okwenzakalayo kuba kukaningi lokhu esisizi kuthiwa khona hhayi wahamba walaphana wahamba walaphana but namhlanje sesisizwa kodwa kuyasimangalisa lokhu esididekile sibuzana labanye abantu ukuthi kati kuyini okwenzakalayo kusenza ukuthi into le ingaveli kuze kufike esigabeni sokuthi kuze kungenelwe nguhulumende.
Abanye bathi akuqali lam
liqiniso sibili ukuthi amahlebezi kade siwezwa lokhu ekuthiwa khona ngale wahamba wangale kodwa kungekho isiqiniseko esibalulekileyo ongakubamba ezandleni the singasizwa sizwa kuthiwa khona uhulumende nguye ofunde i-trip leyi isiya khona ngale kuyasimangalisa-ke ukuthi kathi interest leyi kuhamba njani njalo sokuhamba nje bona abantu abaningi laba kungani kungahambanga bona abantwana benkosi labo bodwa kunokuthi kuhambe abanye abantu esingabaziyo ukuthi bavela ngabo yinto yena leyo engikhathazayo kakhulu.
Ngabe kwenziwani ngalolu daba?
Kubaluleke kakhulu ukuthi sizwe sikwazi ukuthi kathi yena vele inkosi lobhengula yahamba yalala ngathi nxa kuyikuthi ingatholakala kungaba kuhle kakhulu esizweni lezinhlanhla zesizwe lazo zingaqala ukuvuleka.
Siyabona ukuthi zikhona ezinye inhlelo uhulumende aseziqhuba eziphathelane lamasiko esiNdebeleni.
Ngamanyathelo amahle kakhulu ngoba vele into le ibigitshelwe isikhathi esiningi kakhulu kungazakali ikakhulukazi abanye bethu bebengakwazi ukuthi khona empeleni iMathebele Land yaba lesandla esibaluleke kakhulu. So mina ngokwami ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende angene ukuze imbali iqondiswe kahle ngendlela le ayenzileyo ukuthi ahambe ephupha esindisa iphupha. Ngibona ngani yinto enhle kakhulu ukuthi khona ahloniphe indunankulu u-CGF engingamthi ngu-CGF waMathebele Land ngaleso sikhathi umtshane yinto enhle kakhulu leyo mina engiyikhuthazayo.
Lo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli somunye obikwa eyinkosi yamaNdebele umnumzana Rafael Khumalo obekhuluma ezimele. Kwezemelika ozancintisa ukuba ngumongameli wele melika ezimele umnumzana Robert F. Kennedy Jr. owayelilunga lebandla lamademocrats uqhubeka isiba ludubo lomkhankaso kamongameli Joe Biden kunye lomnumzana Donald Trump. Ngempela sonto uKennedy utshele intatheli izindaba zomsakazo we-CNN ukuthi ababili ancintisana labo uBiden loTrump bazaphazamisa umbuso kantanto kaZulu ngalokho kumele bengazavotelwa. Lokhu kubangele ukuthi ibandla lamademocrats lisungule ikomiti ezasungula amaqhinga okugwema umkhankaso kaKennedy. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Tim Muringai.
Lapha siyabona ukuthi ukungena kuka-RFK ku-race lay eyoba ngumongameli welizwe singathiwa yingxabangxoza for ama-candidate akhona. into eqhakathekile esimele sinanzelele ukuthi ma ungena ekhethweni lelo lokuncintisa ngoNovember into ekhona is ukuthi izimali oziphiwa zona ma ungayekela ukungena vele awusoze wabuzwa ukuthi ziyangapi ngoba kuthiwa yi-campaign cash. So mina mbona o-RFK bengena lapha njenge-third party befuna ukuncintisa uDonald Trump lo mongameli Biden ngoba siyakwazi ukuthi kule mali ezibuyayo kwabantu abangathiwa abafrustrated. Sibona la i-RFK imoli yakhe yayingathiwa iqakathekile ku-Democratic Party for about 60 years kususela owabomdala wakhe esiba ngu-president laphana ngo-1962 or 1963 u-JFK lo baba wakhe laye wazama kususela ngabo-68 until beze bembulale. But into engiyibonayo ikuthi uzathatha laye amavoti ngoba kathesi sesibona kungathiwa sokulenye iqembu elithiwa uninterested or undirected elingathiwa ngelabantu abavela Middle East ama-Arabs aprotestayo ukuthi umongameli Biden is not doing enough ukufaka imithetho ukuthi Israel ingabulali abantu bayo labantwana labomama abangelandaba lempi. Kathesi sibona ngathiwa abafuni ukuthi abantu banikwe ukudla ngama-agencies and sabona ukuthi the past 2 weeks babevalelwe imigwaqwa lendlela zokuthi banikwe i-food aid. So abantu sebesifa ngokulamba.
Lo-ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tawanda Chitapa ohlala khonapha kwele Melika onceda abatsha abeZimbabwe abadlala umdlalo wenguqu.
Ngiyancedisa khonoko nje ukurun izibhedlela zethu ngapha, sisezibhedlela eziyi-8 not in health care. Mina ngisebenza ngapha lapho okukhandwa khona inombolo zebhizinesi, bathi yi-business analytics. Ngiyancedisa ukuthi i-business ihambe ngomango ngokukhangela inombolo zakhona.
Kuyabukhangelani kulapho?
Lapha ukukhangela kwangikhona yikukhangela yonke into yebhizimusi, uyithathe uyenze inombolo zakhona izikhangele ukuthi ubona ukuthi i-business ihamba kahle kumbe hayi. Every aspect of the business is something that we take care of, just doing the math of the business.
Yes, sizokuthiwa ke ekhaya uyakuhambe, akusitshele ukuthi ugcine kuye ekhaya, njalo sizokuthiwa ke uyakunceda abantu.
Hayi, ekhaya ngigcine ukuhamba ngo-March 2024. Ngahamba ngafika ngahlala okwamaviki amathathu. Hayi, kwakukahle sibili ekhaya. Ukunceda abantu ikhona kho phela. EsiNgisini bathi too much has been given, much is expected. So yiyo lami ifilosofi engiphila ngayo, ngalokho engikwanisa ngakho. Nxa kuthiwa ke lami akungomiseli, ngiyabe nginganceda. Size sihambe khonapha saphathele abafana ama-uniform abegwabalanda, kule team egwabalanda FC edlalela eMakhosi Stadium duze kwakwa Jethemba. Labanye labo sabaphathela ama-uniform angikakwanisa ke sikhulume ngakho ngoba abakadelivery. So bengadeliver la yikho lapho esingakhuluma khona. So ulamapicha, so ula yonke.
Yes, siyakwazi khona phana-ke eMakhosi lapho engadlala khona inguqu labo biya labanye abantu bele indawo engani yaziwa kakhulu. So kwenza ukuthi okwenze khona kokuyini
ngakhangela baningi sibili abadlali bebhola abadlala ndaweni ezithize bedlala at the highest level in the country abakhulela khona phana vele. Alexander Maseko, othulani Biya, Mthembe Ndlovu, hawu Edmos Banda, vele abantu abaningi khona pha. Abantu abaningi abananzeleli ukuthi i-ICT yayivele ibhese khona phana isisuke eMzilikazi. So i-ICT layo as an affiliation of i-Islanders, vele it's one of the things khona phana ukuthi abantu abalandelela uveve lemagwego lelo bhengula abafana bonke abagcina sebedlala kwa-Island badlala khona phana eMakhosi kwesinye isikhathi.
Ye, akuphosele ukugcina khonapho ubaba Chitapa?
Ye, hayi, mina ngiyabonga sibili. Thanks to Voice of America for into eliyenzayo, just keeping the Zimbabwean diaspora connected and informed on Zimbabwean news in America.
Siyabonga lathi mnumzana Tawanda Chitapa odabuka eZimbabwe ohlala ngapha kwele Melika ubexoxa ke ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 eseKentucky. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kona ukuze ubone impela ukuthi isimo eselizweni vele sesidlulile. Awukhele ukuthi umuntu athwale imilyoni ngezandla, athwale 100,000 US dollar ngezandla. Uyitataphi yena? Ilizwe lingela mali. Abantu berojwa ngamabhondi nothi la angasebenziyo la. Kodwa umuntu ezothwala imali elevalu engaka US dollar. Uyitataphi yena? Hayi lokho kwabomnanga kwalokho, hayi kuzisa ubuhlungu. Hayi vele ngendlela umnanga akhohlakale ngakhona. Aso umuntu ongayenzela abantwana bezimbabwe into right. Ngoba okokuqala abantu laba akula muntu omfunayo, akula muntu omvotelayo. Banenyanya abantu bakhathele ngaye lo muntu lo. That's why ubona ebaprintela ama-tissue angasebenziyo la. Uyakwazi ukuthi kavotelwa ngumuntu. That's why abantu ebabulalisa ngendlala uyakwazi ukuthi abamvotelanga labo bantu.
Studio 7, Studio 7 njani basakazi bethu ezindlini. Hayi thina siphilile. Kanti bakuphi oChabangu nawophukeni isiporoo sikaChabangu sebethule. Wasidayisa isizwe sakithi, isizwe sikamthwakazi, isizwe samaNdebele, wasidayisela eMpumalanga. Hayi futhi uChabangu into ayenzayo leyayo. Ngeke samukhohlwa, siyafisa ukuthi ngelanga uNkulunkulu uma izinto zingajika ekhaya. UChabangu yaya wothi idilika jele efele jelayo. Umdayisi ngumbulali. Yini manje into esenzakala abantu akusenamanzi akusenani ekhaya. Zonke iy'nyembe zethu zikhala phezu kwaChabangu ngapho uthi uChabangu hhayi. Ngenxa yokufuna nje imoto iFortuna nje uChabangu wayezifunela iFortuna nje ezedayisa isizwe sonke ngendawo yokufuna imoto iFortuna. Hhayi Chabangu hhayi.
Linjani Studio 7? Siyalibingelela basakazi. Ngizophawula into eziyi-3. Abantu baphambanisa ngokwethuka, saphambanisa ngokwethuka. Savotela izandla asitsho njalo abantu bayivotela izandla sebephinda bekhala ngendlala sake sakutsho ukuthi lizokhala after 5 years nangu lo munyu uChabangu laye wangenela i-triple C wayidiliza umbe wayicabanga ukuthi kuzabangcono khona kuyatshintsha wabona ukuthi sokomile ngalanto layo eyenzayo uChamisa sathethina engasuki elaphana ku-triple C ngabe baxotsha yena uChabangu wakhe babe mesabani uChabangu engumuntu lo bayisetshenziswa izandla ngabe bamxotsha bona wathatha i-triple C wameceleni manje kuseselani manje so abantu lokho esihlupheka abantu eGoli bayafa belatshwa nxa ungala passport awelatshwa uyafa abantwana ababantu bonke abathi bavotela izandla bagcwele la bona laba abathi bavotelana izandla bagcwele abantwababo la kubuhlungu kangakanani bazali kubuhlungu kangakanani abantwana benu besifa bengalatshwa eGoli lina lavotela izandla sithi izandla izavusa izibhedlela izavusa imigwaqo izavusa imisebenzi lokho kufile kunjana kuyangisa ngiyabonga ngingabi mude
basakazi linjani basakazi mina ede nginombuzo ke la nginombuzo ngeSADC ukuthi kathi yona iSADC imele le ngoba iSADC ikwazi mhlophe ukuthi iZANU-PF yariga ama-election so nanki iZANU-PF yaqhubeka iyabusa kumbe yona iSADC iZANU-PF ayisawaphila kudala iZANU-PF robhothwa kodwa kuneSADC ebheke wona lama-elections yona imele leni liyoSADC umbuzo wami la ukuthi leyo SADC imeleleni kusho ukuthi ayisizi ngalutho ngoba kudala zahlupheka mustete something years kodwa leyo SADC ikhona kuthiwa hhayi iSADC yezobheka ama-election kukhishwe umuntu wakuphi kuphi ozambia yezobheka ama-elections kodwa kuyiZANU-PF singayivoteli libe lile iwina hhayi umbuzo wami lokuradiyona iSADC yini kumbe iSADC iZANU-PF vele ngoba isakwazi.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi 12024650318. Ngiyaphinda inombolo zethu +12024650318. Singakehlukani sikhangeleni ke indaba inhloko zendaba ebezikhona umongameli Emerson Mnangagwa useze wavuma ukuthi ilizwe liphakathi kwesimo sengozi yesomiso siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.